Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela uStudio 7 lamhlanje ngolwesibili ekuseni mhla ka 5 Mbimbitho 2019 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
umongameli ilungelo kalayo imvoti ngabe uyakhuluma ngendaba ezinjalo ngoba yena ukungena kwakhe uba umongameli wele Melika angena ngendlela engcolileyo ukudlula le eyakidingayo bona ngapho kini bavele bona sebeyi-developed world ukuthi ntona into zonke kumele ukuthi ngabe zihamba kahle.
Umongameli Donald Trump wele Melika useqhelise izitshe zizozenotho ezetheswa iziphathamandla zezanu-PF esithi kuningi okusamele kulungiswe ngurhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Mbona ngani kuzaphuma-ke umthetho ongaba nzima kakhulu kwedlula lo kade ukhona ngoba ngokuzwa kwami sebefuna-ke ukuthi bebe lo mthetho okhangele eze-social media abathi i-Cyber Security Act.
Iintatheli zindaba zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngokubunjwa kwemithetho emitsha ephathelene lokwethulwa kwezindaba kulandela imibiko kahulumende othi uzeza kwesula umthetho we-IPA kanye lowe-POSA. Kuthi-ke esigabeni sethu esiphathelane lezomculo namhlanje silethulela ihlandla lakuqala lomculo weqembu elicula umculo wesichathamiya elizibiza ngokuthi yindosakusa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Donald Trump wele Melika useqhelise izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zezanu-PF esithi kuningi okusamele kulungiswe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ilizwe lakhe lesule izijeziso lezo. Embikiweni awethule izolo uTrump uthe lanxa kube lobubelo kundlela ukhetho lweZimbabwe oluqhutshwe ngayo nyaka enye xa kuqhathaniswa lakweminye iminyaka ukhetho lolu kalufikanga kuzinga lokuthi lube lukhetho olukhululekileyo. Wengeze ethi kule nguquko kwezombusazwe lakwezinotho okusamele igcwalisiswe nguhulumende kaMnangagwa andubana ubudlelwane beMelika leZimbabwe bubuyele esimeni esihle. Uphinde wathi iziphathamandla zezanu-PF eziningi lokhu ziqhubeka ngomkhuba wokwaphula amalungelo oluntu. Ngokunjalo uthe izijeziso zenotho lezi zizaqhubeka zikhona okomunye njalo umnyaka. Okulinyathelo elisolwe kakhulu lilunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma.
Okokuqala engafuna ukuthi ngubuze ukuthi wona kanje uTrump yena engena uba ngupresident ebencintisana lobani?
Ubencintisana lo Hillary Clinton.
Singabuyela emaphepheni sizabona ukuthi uTrump waqibilezela umama uHillary Clinton. So mina mbona ngani uTrump lapha ami khona kalali ilungelo kalayo imvoti ngabe uyakhuluma ngendaba ezinjalo ngoba yena ukungena kwakhe uba umongameli wele Melika angena ngendlela engcolileyo ukudlula le eyakidingayo bona ngapho kini bavele bona sebeyi-developed world ukuthi ntona into zonke kumele ukuthi ngabe zihamba kahle kodwa akwehlula waqibilezela umama uHillary Clinton. Thina ngapha sazama umzamo omkhulu kakhulu for the first time ukhetho lethu belivulekile lubona ngabantu abaningi njalo even ukukhankasa bekukhululekile. Angiboni lona namhlanje sengaba laphana aqale ubana abe khuluma ngendaba yeZimbabwe yena wangena ngendlela ebuhlungu embi ewuqilo umamalwana ikuthi umamalwana uthiyene nje lo wabuthamisa ngoba yena wathi hayi sikubonile ungigqibelezele kodwa iMelika yiyo mele iye phambili asihambeni phambili siqhubekele phambili sivusa umnotho weMelika okuthi ngabe layo ubabuthamisela ngabo wenzinto enjalo ebezafanana lomama uClinton. So ngibona ngani uTrump ukuthi abe nguye osekhuluma ngendaba ezinjalo ulahleke kakhulu ngoba yena ungene ngobuqili kwabana labakhona.
kodwa ukhetho lwe-Melika babuchuma ukuqilibezela okhuluma ngakho abekho abakhononayo ngakho
bakhonona kakhulu bakhonona kakhulu sibili ngiyakhumbula ukhetho lwana sizalulandela sonke umama uHillary Clinton waqhubilezela okusegcekeni kodwa into enhle engiyithanda ngabantu beMelika ukuthi bona entweni zonke bafaka iMelika phambili abayenzi lokwana kuthiwa yi-selfish politics lokwana kuthiwa bona wena usufuna uwomela uwomisela abantu abakhokhelayo bona bakhanyela ukuthi bona iMelika ayiye phambili okunye sizakubona mbayimbayi kodwa ukukhonona kwaba khona ngokwakhuza into ezine kakhulu uyakhumbula nxa usakhumbula kwaze wakhuza ngendaba yerussia ongata la engenile yancedisa yenza loku nalokhu incezu yokuqibelezela lanilani into ezinjalo so ukukhonona kwakuvele kukhona so yikho ngisithi mina angibona ukuthi bana ubaba uTrump usesimeni esihle sokuthi akhulume ngendaba ezinjalo yena evele la engangenanga ngendlela epheleleyo esuthisekayo ebusisekileyo ubana abe ngumongameli wele Melika
uthi njalo uTrump kusakunengi okumele kwenziwe nguhulumende kababumnangagwa ikakhulu ekuhlonipheni intando yeningi lamalungelo oluntu lapha liyakunanzelela lani ngaleyo ndlela ukubana ukuze lidlelane kuhle lamanye amazwe kunengi impela elimele likwenze ekuhlonipheni amalungelo
iqiniso elipheleleyo ilizwe lakithi lilento eziningi okusamele zilungisiswe ukuthi siye phambili kodwa-ke ukuthi bona yena akhulume sengata yena sina ngapha yito esesingosathane yikho lapha engiphikisana laye kakhulu sesizame imizamo eminingi kakhulu ukuba bomnankaga ekungeneni kwake kathesi ngakabe lesikhathi eside ngakho-ke awusoze ukhangelela ukuthi into zonke zihle zivuke sezilungile yinto emele ilunge mbijana mbijana kuhamba kodwa into eqakathekileyo siyakunanzelela ubana uba bomnankaga ulayo into kuthiwa yi-will power ngesikhiwa yokuthi into lezi kazilungiswe so into ekhona yokuthi ngabe abantu bamnika ithuba lokuthi into lezo zinjani zilungiswe ngoba yikho akufunayo konokubana ngakwalanga asiyalanga amaphutha akhona kodwa phela yinto engaso zibuye overnight yinto ezabe ilungiswa mbijanabijana lathi sesifike labo kumele sifike khona kodwa ubaba uTrump ukuthi na abe sefaka izijeziswe ngendaba naleyo mina mbona nganta yikho lokho esho ukuthi ngesikhiwa is a hypocrite epheleleyo sibili
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF bexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo Yintathele zindaba ezeZimbabwe zithi zikhathazekile ngokubunjwa kwemithetho emitsha ephathelane lokwethulwa kwezindaba. Kulandela imibiko kahulumende othi useza kwesula umthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Kodwa ibandla lezanu-PF lithi intathele zindaba zesaba umnyama ongelampisi. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Zenzele Ndebele intathele zindaba elodumo esebenzela kobulawayo.
Mbona ngani kuzaphuma ke umthetho ongabanzima kakhulu ukwedlula lo kade ukhona ngoba ngokuzwa kwami sebefuna ke ukuthi bebe lo mthetho okhangele eze-social media abathi i-Cyber Security Act. Ese sibona umthetho okhangela ngezedatha le information abathi data protection and personal information because ungakhohlwa abantu abakuthandi kona ukuthi kabe kukhulunywa ukuthi sebehambe bayayelatshwa e-South Africa sebehambe bayayelatshwa e-India so bazama ukuthi abantu bengajoli bekhuluma ngento zenezi ngoba ungakhangela WhatsApp labo social media laba sebebakhathaze kakhulu so bakhangela ukuthi bayenza njani ukuthi beprotect information yabo abathi personal information bese kusuzoba probably lomunye umthetho osuzakhangela-ke ezemsakazo le ezama-newspaper so ukuriphila ukuthi ukukhitshwa kwesikhathisana kwe-IPA lokhu kungagcina kuletha imithetho emithathu ezabe ikhangelene lezemidiya jikelele
singathi-ke kodwa-ke wena nxa sukhangele ubona ngazani kuyaphuma kungcono kumbe kuyabe kungani kuyesabeka sibili
unfortunately abantu laba ababusayo ambathembi so mbona ngani kuzaphuma imithetho ezaba wesi ngoba ungananzela ukuthi sikhuluma ngabantu abathatha 5 days becuthe i-intanethi abantu bethwele nzima lapha bengaboni ukuthi kuhamba njani abantu abathona becomplaina besithi kulabantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ihlaliseke abasebenzisa i-social media so amboni kuphuma umthetho ozabungcono umbonani ungaphuma mhlawumbe umthetho wesi nge-IPA singananzelela i-IPA ibisithathelwe kakhulu ngathi kona ibisisiba irelevant ngoba izikhathi eziningi abantu abakade bekhala nge-iPhone bengasela ndaba layo ngoba besukule kulabo Twitter, kulabo Facebook, kulabo WhatsApp. So abantu bengasagcelanga kakhulu emanyuzipepheni okuyinto eyayikhona ngabo 2000 ngesikhathi i-iPa ibuya. So ngikubona kwa just trying to update i-iPa ukwenza ukuthi ibe yi-iPa yesimanjemanje sekule social media.
Lapha-ke uthi abantu abavusa inkobi pho abantu abasebenza ukwethula izindaba kumele benzeni lapha nxa ukuthi kusabunjwa umthetho lo?
I think abantu kumele belandelele ngoba kuzaba nama-processes okuthi nxa umthetho lo usubunjiwe bazahamba phela benze ukuthi ama-public hearings ukwenzela ukuthi bezwe ukuthi abantu bathini. Bazahambisa futhi eparliament lapho kule-legal committee khona bazawudebate eparliament, bazawudebate e-senate. So abantu ababona ngani ngama-stakeholders abafana nezemsakazo nozindaba lento ezinjalo kumele bekulandelele bewuthole umthetho lo usayi-draft bewucubungule behambe kubo MP bebatshele ukuthi hayi thina besicoka ukuthi lilungise lapha lalapha bephinde sekudla ama-public hearings la behambe beyenze ama-representations ababona khona ukuthi nxa kule nto ababona ngani i-wrong khona. So amboni ukuthi abantu bamele behlale nje bemelele ukuthi uhulumende uthuza lethuta ngoba akula hulumende okwawayenza umthetho ozayenza imidi isebenze kuhle.
Omnumzana Zenzele Ndebele intathe lezi ndaba esebenzela kobulawayo lapho ke bexoxa lo Gibbs Dube. UGibbs Dube uphinda waxoxa njalo nomnumzana Joseph Chuma ilonga lebandla lezano PF ngalolu daba.
I-social media sonke siyayifuna iqakathekile nxa siyisebenzisa ngendlela eqondileyo. Kodwa nxa sisebenzisa ngendlela ekuganga, ebisa ukuzondana, ebisa ukuhlukumezana, sokusiba yinto embi ke khonapho, antiyabona. So into omelezekale ukuthi uhulumende kabuyele kuthetho ezenza ukuthi laba abasebenzisa i-social media ngendlela eqondileyo, sila ama-family groups khonapha ku-social media, sila ama-church group ku-social media, sila abangani group nje singabangani ku-social media and siqhubana le information eqondileyo kuba yinto enhle. Kodwa nxa mina sengizabo ngokuvuka nje sengiphosa ngithi umthembo kasekho wena uphila, so ukugangake kulokho. Umuntu ezanjalo kumele ajezi uzenzele ngoba anti abona ukuhlukumeza umthembo lemuli yakhe labosendo babakibo ngento engamanga engayisiyo. So umuntu wenzinto enjalo ye kumele ajeziswe, kodwa nxa sisebenzisa ngendlela enhle hawu kuyabe kusobala kubalulekile njalo kukhululekile kungelanto embi phakathi.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lilunga leZANU PF lapho ke limuzwe exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sesifikile isikhathi sokuthi sike sikhangele kokunye okuphume kumaphephandaba ase Zimbabwe. Iphephandaba Electronico likhokhela ngodaba lokasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uphoselane aqatha lowake waba ngumphathintambo wezemali kuhulumende womanyano umnumzana Tindayibithi ubemethesa umlando wokungaqalanga wacela imvumo yedalela ephalamende andubana ilizwe liyethatha izikwelede kwamanye amazwe esithi laye wenza okufanayo lapho eseseyokuhulumende. Umangujka-ke utsho lokhu ephendula imibuzo yekomiti ebona ngezemali lapho imiswe phambi kwedaleleli edaleni lephalamende ekhokhelwa ngumnumzana Bithi. Kuthi-ke ngale ngasekudaily ephephandabeni le-Daily News, inkampani epheka lokulungisa okunathwayo e-Varam Beverages inikeze uncedo lwamafriji kubanini bhizimusi abalahlekelwa yimpahla ngesikhathi sokutshengisela okwagcina kuqhamuka udlakela ngozibandlela. Phezu kwamafriji nalawo edlula ikhulu 120 fridges, le nkampani iphinde yanikeza abesifazane abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ama-cooler boxes angamakhulu amathathu 300 ukuthi bancedakale basungule amabhizimusi amatsha. Siziphetha-ke lapha ezivela kumaphephandaba. Esigabeni sokuvela kwamanye amazwe amafitshane, Ngemva kokupika kweminyaka emihlanu edluleyo, intethelenzezaba elodumo yakwele Egypt uMohamed Abzaidi uze wakhululwa izolo. Uzaidi owaziwa ngegama lokuthi Shakan uthi uzoqhubeka ngomsebenzi wakhe laloba efakelwe imigoqo eminenginengi ekuqala ukuthi azibike emapholiseni ngokutshona kwelanga nsuku zonke. Njalo sokuqhamuke ukungezwani phakathi kwelemelika lelebhilithane ngokumele kulandele kusivumelwane isiphathelane lomsebenzi wezokulima lapho elebhilithane seliphuma kumanyano owe-European Union phansi kohlelo olwe-Brexit. Kule hlanganiso ezimbala ezilwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandibeleni kuzo zonke inhlanganiso eyabhejwe likaZulu ngenye yalezinhlanganiso iqhuba umsebenzi ngokuqotho. UChris Gande oweStudio 7 uxoxele nobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umbuso Fuzwayo lijaha asingathi yindoda ngoba sengidlulile ebujasheni ezalwe eselobela yafunda khonale ngazoqedisa iprimary yami ngoBulawayo ngayafunda isecondary eNketa secondary ngokwenkolo ngikhonza eSabadeni.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi uzibone usungumuntu olwela ilungelo labantu besigaba seMandebeleni?
Njengomuntu okhulele eMandebeleni ngithe ngikhula ngibone abantu bakithi behlukunyezwa ngohulumende lowo ngingumntwana wesikolo eprimary. Sikhule ngaleso sikhathi uhulumende esenza i-genocide and ngokukubona lokho yinto nje yase I think yaregister engqondweni yami ukuthi abantu bakithi bahlukuluzwa. So ngithe laloba sengisesecondary ngakubona ngithi abantu besindebeleni njalo nje siyasegregethwa emathubeni emsebenzi lasemnothweni ngase ngibona ukuthi hayi okwenza sihlukunyeze kanje ukuthi anila bakholwa vele ukuthi basinqoba ngombhuqazi. So khonoko yikho kwangenza lami ngathi hayi kuzaqakatheka ukuthini siwe sesiyaphambili kulokuthi senzwe ngabanye abantu singamadoda besenza abafazi babo.
Ye manje sikhona yini isikhathi ozangena khona kwezombusazwe ikakhulu ezamabandla ama-political parties?
Ngake ngabo 2000 ngake ngaba kuwo amabandla but kathesi ngingazi ngxenye ngizangena abantu bathi hayi uright ngiqhube ngikhonapha abakathi ukuthi ngiye nga kwezamabandla babe bekhona nje abathi kwangikhona hayi vuya ndoda ku-party politics but abaningi ngixoxa nabo bathi hayi ndoda khonapho lapho ukhona obubambe khonapho. So kuse kulabanye abathi kwangona abanginxusayo kweze politics kuparty politics but abanye bethi uma sixoxisana bethi hayi ndoda qhubeka ubambe khonapho ngoba indima esathi uyifuqi dalika yiphuthi. So kwalesi sikhathi ngisakhangele khonaphana ukuthi hayi siqhubeke silwela ilungelo loluntu.
Ngokubona kwakho wena ubona njani ezombusazwe elizweni lapha kuliqiniso yini ukuthi umuntu odabuka kwelamaNdebele kasoze wafa wabusa ilizwe leZimbabwe?
Ngendlela okuyikho khona akutho ukuthi kasoze wafa wabusa kodwa kuyadingakala kube le-change of mindset ngoba into eyenziwa ngomgalo ngo-63 imbi kakhulu yase yahlanyela yaba yinhlanyelo embi ukuthi lakatheso ngakhangela iZimbabwe indlela estructure ngayo akukhethelekile ukuthi umuntu ehluleka kanganani ukukhokhela. Okuqakathekile ukuthi ukhuluma lukhulini uma umuntu evela eMashonaland akulandaba ukuthi ule experience versus umuntu eMatabeleland yena vele experience number 1 ukuthi ukhuluma ulimi lwesiShonela. So konkana kuqakathekile ukuthi abantu bekuzisise ukuthi hayi awukhokheli ngoba uvela ku-tribute kodwa ukhokhela ngoba uyakwazi ukulalela imfuno zabantu. So konoko mbona ngathi yinhlanyelo eyenziwayo. Unfortunately labanye abantu bakithi esindebeleni sebesuke bayibamba ukuthi hayi sebalutshwane but vele khona kakhulu kakhulu elizweni it's not about numbers it's about ukuthi uzibane umbono wakhe nokuthi ulendlebe nje yokulalela abantu.
Hayi isikhathi sesidliwe ngumangoyo ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga kubalaleli mbona ngazathi kubo bonke nje abantu uma sifuna ukwakha ilizwe sifuna ukwakha isizwe kuqakathekile ukuthi abantu sizethembe singakhangela ubuntu ngokuthi khona khona ukhuluma mhlobo bani kumbeni lesikhumba esinjani asikhangeleni ukuthi umuntu kuyini ongakunikeza abanye abantu ethuthukise abanye abantu kuaso yini lesosiphiwo ngiyabo
hayi lathi sibongele
lo ke mnumzana Mbuso ofuzwayo onobhala jikelele wenhlanganiso yebhethu likaZulu obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ewobulawayo. Abantu abaningi bathi kumele ibandla le-MDC likhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuba umkhokheli webandla leli emhlanganweni omkhulu wabo owe-Congress oza kwenziwa ngoNkwenkwezi lonyaka. Ake sizwe-ke uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labanye abalandeli bebandla le-MDC kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxoxisana lokukhulumisana eyebulenjini bokuxhumana eFacebook kukhasi eleviwe Ndebele.
Ikhuluma lomdawini Ndobusani.
Ye, mdawini akutsho ukuthi phela wena ukubona njani okwenzakala ku-MDC ngesikhathi kulungiselela ukhetho. Kukongolosi.
Kukongolosi. Kukongolosi. Ndeli kuthi kuzaba khona Babu Dube ngoba abantu baseZimbabwe sebahlupheka kakhulu. Ipolitiki abasayiyenzi njengokuthi kufanele ukuthi bakhulule abantu sebayenza njenge esikhwama sokuphandela imuli ngehloko labangani. Ngoba kungayisikho lokho. Bebeza mnika uChamisa ithuba ngoba akakayingaphi kodwa mina ukuthi vele abantu baseZimbabwe sebayenzela ukuthi umuntu engabalele ezihlalo nje esodwa ezindlini zephalamende kuyabe sekwazi ukuthi ukudla sokhona etafuleni.
Ye, so lapho ubona ngazani wena yibugovu kuphela ukuthi abanye abantu bafuna ukuphonga ukungena bengasoze benze lutho ngombono wakho?
Ya vele kunjalo vele phehla ikuphonga ukungena nje ukudiliza into ekhona ngento engekho muntu. Kanti ke bona ngabayibambe benjalo babona ukuthi balikhulisa njani ibandle lokuthi kuphephele izabe kwazi ukuthi beqondane leZANU-PF ngqo. Ngoba manje mabe nginciphisa bebane ngoba umuntu ofuna ukunciphisa laye unabantu bakhe abamlandelayo lomunye lomunye unabantu bakhe abamlandelayo so sizobona futhi bedabukana phakathi yabo.
Akukuhle ukuthi kube labantu abaningi abancintisayo yini xa bebaningi phela kuba mnandi.
Kuyabe sokungumdlalo phela lwana khehla kuyabe sokungasokungukufunela ukuthi kukhulule abantu baseZimbabwe kulokhu abakikho khona manje kuyabe sokungumdlalo. Kanti-ke nxakuyabe kufuna ukuthi kusetshenzele abantu besize bekuya kufuna ukuthi abantu bebambane bebe yi-one.
Ye, wena ubona ngazani nxa kungathiwa khetha ebantwini ofisa ukuthi babambe esidukwini ku-M D C khompana njengomongameli ungabe ufuna umuntu onjani?
Bengizathi mina lo uThamisa abamnike ithuba ngoba ukwazile ukuthi i-youth abafana abancane bekwazi ukuthi bebe lo mdlalo ukuthi benzani bayivota.
Sesithathe-ke ubaba ubusa othi mbone-ke ngubheke Sipho.
Into ekhona lapho kwi-M D C Alliance ibinhle mabela ngabisela umfo lo uThamisa lo umfo ube elesilindi kukho yonke into eyenziwa yizanu phela ubheke ukuthi izanu kahlekahle ayifuni ukubuse abanye abantu lapho ufuna kube yizanu ebusayo.
Laba-ke ngabanye babalandeli bohlelo leZimbabwe Today asixoxeni bengabalandeli njalo bebandla le-MDC likhokelwa umnumzana Nelson Chamisa bebexoxa loGibbs Dube oweStudio 7.
Inkabi yami inkabi yami yathonsa nzima yekakam iminyaka shumi nasikhombisa ayivunanga ngisho lendebelishi yafa ngomlanjwana wonke abantu mabayibheka.
Igama lami ngu-Innocent Sibanda.
Ubhekile khathazile wesiphila nzima.
Owetombu indosa kusa The Morning Star liqembu elafunywa mhlaka 7 May enqameni endaweni yaseGwanda ngaphansi kwenduna uMathema.
yaphume emfolweni kabya lajike sondo lase lajikela ngakini avuke useni avuke useni ngaphela sibhakabhakeni ngayibona lenkanyeselo msila yempumalanga indusausa yinosausa yaphumela ezindawo esimnandi.
Iqembu leli okuthiwa indosakusa the Morning Star siyenza umculo wembube isicathamiya. Yo umculo esiwenzayo esiyenza ngoba siwubone kuBlack Mambazo sezwa kufanele ukubana siwuphakamise lathi sisesigabeni sakithi koBulawayo. Sesihambe amazwe anjengabo South Africa, Namibia, Mozambique, Malawi, DRC, Congo, Swaziland. Sicula wona lo umculo wesicathamiya kakhulu iSouthern Africa yiyo nje esesihamba. Sesiyenze amadlaladi awu-10, sesikhuphe amadlaladi ayi-10 elamanje lokugcina yilo elithi into sakusa ingoma le ebidlala manje kuthiwa indosakusa.
Indosakusa yaphuma ezindawo esimnandi kade kwaba mnyama kade kwaba mnyama kade kwaba mnyama kade kwaba mnyama kade
yaphuma ezindawo esimnandi. Yabhalwa u-Oscar K. Siziba. Umutho wengoma leyi ukhangelele ngohambo esesiluhambile njengendosakusa.
Kade waba mnyama, kade waba
Sesile 18 years siphakathi komculo lo. Kodwa bekulokunzima esihlangana labo kungakhanya iminyaka yonke edlulileyo. Kodwa sesingene kumnyaka we-17 zaqala ukutshintsha izinto. Yikho sethi iminyaka elishumi lasikhombisa singavunanga lutho. Abantu kodwa mabe ubheka babona ukuthi akulanto ehambayo. Kodwa manje sekuqala ukubonakala ukuthi kwenzakalani ngendosakusa. Yikho sithi ukuphuma kwelanga kutsho ukutshono elinye njalo. seliphumile ilanga sokufika.
Labo ingabafana bendosa ukusa sizalethulela ihlanda lesibili lomculo wendosa kusasa. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lethulwa lamhlanje olivalelisayo ngupresident Jeremiah Nsithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.